ngakezwa nxa bekhala kabakhali kakhulu ngokwabo, bakhala ngokukaZulu, bakhala ngomsebenzi ukuthi kufuze ukuthi besebenze. But uyasebenza njani zwile udokotela ebalisa ukuthi amaphilisi angekhoyo, ngabo BP nabo bani bani, hayi vele wonke amaphilisi kawakho, akufeli amaphilisi akhona elizweni. Iphilisi lonke nxa ufika esibhedlela kuthiwa buyela hambe edinga lapho uyathenga khona, nxa ufithi uyathenga lapho kuthiwa kuyathengwa khona, uthole bachaja ngama-US dollars. Akula muntu ohola i-US dollars kuleli lizwe, wonke umuntu ohola i-RTGS yona leyo ekhona. Kodwa nxa usiyathenga amaphilisi uthole kuthiwa hayi RTGS asithathi, sifuna ama-US dollars. So yiwo umumo okhona elizweni. So akusimangalisi abanye ukuthi hayi odokotela sebecabanga ukuthi hayi engxenye ukuze bezwakale kufuze ukuthi bebeke phansi izikhali zokusebenza.
Odokotela bakala njalo ngokuthi bafuna ukuhlawulwa iholo labo ngama-US dollars njalo. Udaba lwamafutha epetulo ledizili asilelayo kumele lulungisiswe ngokuphangisa ngoba bathi lolu daba solusenza behluleke ukuya emsebenzini. Ungathini ngezikhalazo zabo zombili lezi?
Mina ngise Harare Nkomo izolo. Ngihambe siyadinga amafutha kwelinye igaraji, ngaya ngena kudwendwe labantu akade bemelele ukuthi bethole i-fuel. Ngaqeda phose amahola amane ngiphakathina kwe-queue yokudinga i-fuel. Umumo hayi awulunganga owe-fuel, isimo sakhona kasimanga kuhle. Kufuze ukuthi kusetshenzwe sibili ukwenzela ukuthi into zonke zibe zihle ngoba khathesi vele hayi akulalutho oluhambayo. Kulokho abakutshoyo okwemali ukuthi behole imali yabo ngama-US dollar, leyi enye imali othiwa i-RTGS sihlupha ngento one, kawusakwazi lapho eyamukelwa khona, kawusakwazi lalapho engamukeli khona. Nxa usiyathenga njalo kawuhambi ukwazi ukuthi kambe ngiyathola lokhu kuyimalini. Ngiyakholwa yilo udubo odokotela abalutshoyo, yibo udubo abahlangana nalo lokuthi noma engaze ehola imali yakhona nxa ithe wayihola akakwazi ukuthi yini angayithenga ngayo leyo mali, ngenxa yokuthi kakwaziwa nge-RTGS ukuthi ithenga malini, ibhondi yakhona ithenga malini. Imali kuphela eyaziwayo umuntu angakutshela ngayo lawe ukhuluma ukuthi hayi lokhu ngakuthenga ngemali engaka, imali ye-US dollar. So amadokotela akhuluma ngendaba ye-value ukuthi imali abayiholayo bacela ukuthi ibuye iyimali ene-value. Ngiyakholwa umuntu wonke bengikhangele nje namhlanje elinye iphepha lisithi khona iZimbabwe siqalisile ukudolarize, okutsho ukuthi izinto eziningi vele eZimbabwe kathesi abathengisayo sebebiza ngama-US dollars. So akumangalisi ukuthi odokotela bethi njengezisebenzi ngoba into ezithengwayo zithengwa ngama-US dollars, nathi sikholisanile ngemali yona leyo yakwenza ukuthi siyethenga njengabantu abasebenzayo.